Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokulenguquko elizweni kusimo somnotho selokhu wathatha intambo zombuso kunsuku esezifika ikhulu i-100 days iningi liyakuphika lokhu lisithi impilo ilokhu ingakaguquki. Usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi akulampawu ezikhomba inguquko.
Nanku phela ama-queue amabhenki elokhu eqhubeke njalo izinto zikhwelile kakhulu kulalapho kade zikhona umgabe buza. Nanku la uMnangagwa kuvumile ukuthi hayi izinto kazitshintshi ndawonye.
Wengezelele wathi okungancomeka ngomnumzana Mnangagwa ukuthi ukhuthaza abantu ukuthi bezovula amabhizimusi elizweni.
URobert Gabriel Mkabe onguye ade senza ama-business aluze i-confidence kasekho. Lokho singakumaka sithi khwetshu kodwa ukhuthele emlonyeni lokuthole ibhoda nje ebuka izindawo anganikazazi. UMnangagwa into ayenzayo uyenza ngani ngumuntu ade ehlala eBritain kumbe e-Australia ongikhona esiya ku-railways kwenela ngoficana unkosikazi wakho sezibhedlela bezitshaya ngani zabakwazi ukuthi bekunjani eZimbabwe. Kumbe kungenzeka sibili bebengakwazi njengobana bona ade behlala ezulwini behlezi kuhle. Kungenzeka sibanike ithuba ukuthi hayi kabake bebonisa iZimbabwe injani.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini iBulawayo Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube uthi ukusilela kwemali elizweni kulokhu kuphazamisa umsebenzi wabo.
Sesabhala incwadi sibhalela upresident omutsha so silindele ukuthi konkona uzaku-addressa njani ukuthi lathi sikwanise ukuthola i-allocation. Ungananzelela ukuthi ama-big companies like abefuel bathola allocation from i-RBZ ye-forex zohome nokuthi nxa befuna i-cash bakwanise ukuthi konkona bathole. Vele ama-wholesale angkhona yala athi labo ama-suppliers abayala ukuthi konkona bathole bathenge i-cash njalo kaba-introducisanga ama-side machine. Njalo i-ecocash iba bit expensive kithi ngoba ilamashadiza anganaphezulu. Siyathathi i-ecocash sibe sesicela abantu mebhaba befuna ukuthi bathenge umuntu abe efuna umsebenzi i-cash yakhe. Nxa ungenzela ukuthatha ukuthi kudiyayo la uyasho be-out of business.
Lanxa uhulumende esithi izisebenzi zakhe zizathola iholo le-bonus lonyaka, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Pride Mokono uthi kuningi okungakalungiswa njalo iningi labasebenzayo liphila impilo yobuyanga.
Aba ye-pension deduction ye-7.5 ebanjwa ku-KSDP ningayini. Lesibona imali eningi kakhulu njalo abantu ababalisa abaningi abasoze bekwanisa ukuthi beyithole. Ingakhishwa imali leyi batshiya bengelayo imali bekwana ukuthi bethole lokhu abakufunayo. Okwesibili sikhangele ukuthi imali abathiwayo njenge-rural allowance tshwane thina sikhuthaza ukuthi uhulumende ngayenzi ngezele yenzani ilingane lomholo abawuthayo singayithi 100% ye-salary i-rural allowance ukwenzela ukuthi amatitshala akwanisayo ahlale emaphandleni kwenzela ukuthi imfundo yemaphandleni emadolobheni ilingane. Kakhulu ukuthi ababalisi bonke lezisebenzi nje zonke zikahulumende ngithole inkolo engapha ephezulu ku-PDL.
Umongameli Mnangagwa lamuhla ufike kwele Democratic Republic of Congo lapho asekhulumisana lenkokheli yalelo lizwe ekuqhubekeni kwenhlelo zakhe zokuvakatshela amazwe akuzwekazi le-Afrika lanxa iningi lisithi lokhu akuphathisi ekuthuthukiseni umnotho welizwe.